Endabeni zethu lamhlanje, kubhubha abantu abedlula amathumi amane engozini yomgwaqo eZimbabwe. Ikomiti yedalele parlamente ekhangelane lobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ithi izakhulumisana leziphathamandla zabohulumende boBotswana leZimbabwe ngokukhahlanyezwa kwabokuza kulelo lizwe. Sizalethulela udaba lomunye wabasakhulayo ongene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Abesifazana abalima emadolobheni bathi kuyanceda ukulima lokhu ngesikhathi ilizwe leZimbabwe libhekane lokugugudeka komnotho okumangalisayo. Sizahlolisisa okwenzakala eMelika lapho okuhlolisiswa khona ubudlelwano bukahulumende kamnumzana Donald Trump lelizwe leRussia. Owaxotshwa esikhundleni samapholisa eNsitha, umnumzana James Comey wethula akukhuluma lo Trump ngodaba lolu. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama, sixoxa ngemizamo yokukhanga abesifazana ukuba bangene kwezombusazwe njalo bavote kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.